Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2025 ngoKibs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Amapolisa athi aqhubeka ngomgagaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho.
Mhlawumbe evele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka 2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi.
Kunabathi ibandla leZANU-PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa engasungula ibandla elitsha. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yombukela e-DRC ikahlameza omama lamankazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi ayaqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho njalo axwayisa abantu ukuthi bengagadi izimota lezi zona iningi lazo ezingaqinanga, ezingabhaliswanga ngokusemthethweni, ezibathwala njalo ezibehlisa endaweni ezingavunyelwayo, futhi abaneni bazo abaphatheka kuzehlakalo zenkohlakalo. Lokhu vezwe yisikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi embikweni osanda ukwethulwa, njalo ngakwelinye icele kuthathelwa impahla abaneni bamabhizimusi iningi labo kungabathuthukayo ababika bezingenisa elizweni bengabhadalanga imithelo edingakalayo. UMnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomiti yogatho lukahulumende oluxwayisa amabhizimisi asathuthukayo i-SMS Advisory Council, uthi kufanele abatshayeli bezimota labo besondele bebaxwayise ngoba labo bangaphansi kogatsha lwebhodi le, njengalabo abathengisa emigwaqweni, hathi olweMinistry of Transport.
Yeba phansi kwama informal checkers, but nokukushelulwazi like umuntu olemota yakhe efidi yena le emergency taxi yena le yamakhonto abaningi babhadala kuyi-preventive tax. I-preventive tax ile-disadvantage eyi-1 kumele ukuthi konkona wenza imota ifile isibumbu yenzile i-profit, isibumbu awenzanga i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadale. But ungarejista lokho engikushileyo lokhu sokushitha ukuthi imota ingafa, kumbe ungathi konkona ube lama-challenges okuthi imota injile ifile, isibumbu ithenga amathaya, isibumbu yenzile. Ukungasaphrethe ezekwenzi zokusibhadala eprofithini emali inoyenzile. Abaningi ngokushelulwazi bahamba bayirejista, ngoba abarejistanga kulechadesa yi-disadvantage. Leyi dangerous ngoba wedla ukusebenza, wedla ukwenza iprofithi, wedla ungenzanga iprofithi leyo uyayibhadala injani.
Kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokho bebotshwa mahlayana?
Kimishiso kwethu ukuthi yonkela kabasondele eduze, ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi bathethe asethe this committee, ukuthi I'm also part of it and I'm a member yena leyi
advisor
to local authorities. So there's no deal. And now we get a mechanic about you. I'm there to say in the Oblaw, I'm there to say in Matagal, not Matagal in South. You couldn't have a local council in Allah. Who would I not do? You can only say, look, Father Bankindaba.
Lo ngumnumzana Dumisane Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluphayisa abo amabhizimusi asathuthukayo e-SMS Advisory Council esixoxelaye ekobulawayo. Kulabathi ibandla lezanupf lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa ekasungula ibandla elitsha. Bathi uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga balakho ukukhumisana umlota belungise ukuxabana kwamalunga ebandla elibusayo ngemizamo yokwengeza umbuso kaMnangagwa. Baphinde bathi kusobala ukuba besaba ukuthi uChamisa engangena kukhetho ngomnyaka ka-2028 kulakho ukunqoba ozamela eleZANU-PF kukhetho lukamongameli. Kulabanye njalo abathi uMnangagwa loChiwenga kabasakhulumisani ngenxa yokubanga isikhundla sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Angiston Sibanda.
Ukuxokozela vele kuvele kukhangelela ukuthi kube khona, ngithi sikhuluma ngombuso, umbuso uvele ulombango, ngitsho lanxa lalapha embalini inkosi uMzilikazi isingasabonakali kwaba lombango, lalapha inkosi uMzilikazi sishonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlenya labo labo zinkabi labo robhengula. So kukhangelelekile kunomali ukuthi kube lombango kwezilo ngumbango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni. So sikhangeleleka ukuthi ibandla leZANU-PF lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo. Kungaba le mibono emithathu mina ngombono wami. Laba bathi 2030 abafuna ukuthi uPresident Mnangagwa aqhubeke khona, kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona, baqhubeke labo bencinda buncindanga bophele okhona. Njalo kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 uGeneral Chiwenga phandle. Ngiphinde ngibe nomunye umbono futhi umcabango, bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030. Abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle, izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noChiwenga, kodwa bathi bona u-2030. Ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzana uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi. Njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa, nxa laye angayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube senza kwamadlwane ngo-2028.
Ubona ngazani kodwa kuyabheda ngani khonokho-ke okungani kuyaxokozela?
Hayi, iZANU-PF useyazi vele kade yaxokozela, baza kulungisa bona bodwa. Uzabona nje ngemva ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi, mina ngithongo lokho kwe-2030 akuphele, kumbe bakuqhube bakuphushe ephalament bale absolute majority baqhubeke. Kodwa kuzaba le nkinga-ke ukuthi abantu sizezwa ku-referendum ukuthi bazathini. Bese siba le nkinga yokuthi i-civil society, the opposition, ifile at the moment. So bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le tinship, bazayenza intando umathanda, ngoba i-civil society seyafa. And lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisapota ama-NGOs le-civil society, kuyahle kube wes iZANU-PF ulevel tinship. So ngibonakani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic, kungabenza bayithole into abayifunayo. Kodwa kuzabe sokuphambanisa izimigomo yalokho sokuthi intando kaZulu, udemocracy, sebe sesizahlala sile constitution eganjelwayo mshokotsho nxa abantu sebe sezumathanda.
Lo ngumnumzana Angiston Sibanda olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni okweminyaka emibili kusiya kwemihlanu. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela ekwele-DRC ikhahlameza ikakhulu omama lamankazana. Bakhuluma lokhu ngesikhathi abahlamuki be-M23 sebephose bahluthuna idolobho leGoma, lapho kuthiwa kulabanye babo abadlwengula abesifazana. abezindaba abeReuters labe Associated Press babika ukuba kuzaqhutshwa njalo umhlangano omkhulu weSADC olapho kokumisa impi le okuthiwa itshotshozelwa ngumongameli Paul Kagame wakwaleRwanda. Abantu abaningi sebebalekile emizini yabo, kuthi njalo abanye babo kubikwa ukuba badutshulwe balimala kodwa behluleka ukuthi kwelatshwa ezibhedlela ezigcwele abalimeleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo okuhlanganiswa elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support.
Impi enjengaleyo asompi kuphela eyenzakala kuphela kuma-rebels kuphela, because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazenezo. Kungatholakala kulabantwana, kutholakala kulabomama, kutholakala kulabobaba, just ama-youth nje jikelele. So uzathola ukuthi babengasahlalisekanga kuhle, sokumele umuntu engasahlali lapho ahlala khona, sokumele amuve. You know, abantu sebethwala izikhwama, abantu sebeseparatile ukuthi ubabuye ngaphi, umama uye ngaphi. Abantwana abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa, especially ngezikhathi zenezi. Abanye bebulawa, you know, and then kusiba nama-child soldiers. So there's a lot that happens.
Yeah, khonapho-ke nxa ukhuluma ngabantwana, omama, kumbe ngithi abantu abangamankazana, ubona zani pho kulento engenziwa yini ngesikhathi sempi ukuthi kungenzakali khona lokho esikhuluma ngakho ukuthi kulokudlengula, kudlengulwa lokunye okufanayo?
Kubanzima ngoba isituation ma bengasaphumanga bahamba kuma-refugee camp, kubanzima ngoba isikhathi esiningi kugcina kusiba lama-hostages. And I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu bengabe besilwa, I think kuqakathekile ukuthi ngabe ngama-rebels ngabe kuyilabana bakuqakathekise. Kukwanisa ukuba maybe le message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungu labantwana abangamankazana, lingatholakali li-recruiter abantwana abancane libafake esisotsheni ngoba babengakwazi. Abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana, even ngamankazana, as the weapon befundisa imbhobho bengama-child soldiers. So I think kuqakathekile konjani kukwanisa ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels, kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu. Ngoba ma ingafikanga i-message abasoke bebaprotekte, bazabe beza ba-abuser. Ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi hhayi, mina vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele, maybe ngizakufa, mane lami ngithi ngisiyakufa, maybe ngenze lokhu. So abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi angikwazi ngibenza aphumelela empini leyi.
Lo ngumnumzana Trimon Ndolo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support ubexoxa leStudio 7 eseVictoria Falls. Ngesikhanyele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane, ibutho lakweleSomalia lithi linakho ukwehlula amalicathawo e-Islamic State esigabeni sePuntland. Balusane kabuhlungu ngeviki ephelileyo esigabeni seBosaso. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamashumi amabili 20 abaphele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele-South Sudan namuhla. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba weMelika usunqabe umlayo kamongameli Donald Trump omutsha omisa imali yenhlelo zomphakathi ephiwa inhlanganiso zeMelika ezitshiyeneyo ngurhulumende waleli lizwe. Umlayo lo ubumele uqale ukusebenza izolo kodwa wavinjwa inkantolo kudaba olukhwezwe ngabalwela amalungelo oluntu besithi ukuvala usizo lolu kuzaphazamisa inhlelo zentuthuko ezifana lezempilakahle. Umthethondaba uzahluza udaba lolu ngokugcweleyo ngomvulo. Kusukana ezedluleyo uTrump uvale umtambo wemali yentuthuko ephiwa amazwe asathuthukayo ngelemelika esithi uhulumende wakhe usakhangelisisa ukuthi iziphi inhlelo azazisula lokuthi iziphi azaqhubeka ezincedisa ngemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Greta Bohloza Sibanda osekela umbuso kaTrump.
Kathesi mbona sengathi hayi uloke sazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani, ngoba phela layo le ndlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo, angeke asebenze ngendlela ezomunye. So ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump, wakunanzelela ukuthi engakayi phambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana endlalokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini, zisetshenziswa khonokho na, ukuthiwe khona kuphiwe uncedo lolo kujongwe khona. Ukuvinja ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka, kodwa eqinisweni eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze nganjalo kutsho ukuthi amazwe la azahlala elokhu ethwele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi hayi umnumzana uTrump mina ngumbona eqondile. Ake sikhangeleni lathi ukuthi wona la mazwe wona in the 3 months lezazibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engasabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu, indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke, ngoba abantu bakithi silokhe silele, abantu bakithi silokhe sithi kungabanzima sigijime sithi siya kuma-developed countries.
Umnumzana Greta Bohloza Sibanda usekela umbuso kamongameli Donald Trump weMelika. Bekhoxa ecingweni lolu thukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho omutsha wezemfundo kwele South Africa ovumela abantwana bokuza abangenamaphepha ukuthi bafunde bengelawo usilethe injabulo enkulu ebantwini abadabuka kwamanye amazwe, kodwa waphinde waqubula intukuthelo kuzizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, BELA Act, asikho isikolo kugoqela lezahulumende esilemvumo yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yalelibanga noma bengelawo amaphepha. Ukhathalo lwezemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sokatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We felt that we needed to put together all the court judgments that and make them legitimate.
Sibone kufanele ukuthi sifake ndawonye izinqumo zemthethwandaba ebezisithi abantwana bonke bavunyelwe ukungena esikolo noba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuzabangela maphepha abavunyelwe ukufunda.
Because the High Court judgment that, so we needed to comply with it.
Lumthetho usukwemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi kokuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bagcine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Thina sithi sibonge, sibonge amazwi kamongameli. Siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho, siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esiqhase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetric sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga, siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa. Amalungelo esesiwaphiwe makhulu kakhulu, siyabonga, siyabonga.
Igqweda lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumele ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokhu ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi i-upper garden abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi lumthetho usuthiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganunwabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla leDudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigayi ngoba bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Kusitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba abantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get.
Lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda, loba ele passport loba engalayo, baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the bread line.
Umnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Nale Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kalwana nisebenza eStudio 7. Lapha yazi ngilohlupho olukhulu kakhulu. Ngomunye wabalimi silimile ingqoloyi last year, sayifake GMP ngoNovemba. Ingqoloyi yethu ibilokhu ikhona lapha GMP, kodwa khathesi siphumile iholiswa abantu. Iholiswa abantu thina abanikazi bengqoloyi imali kasiphiwa. Abantu emakhaya abo sebepheka amandla ethu. so laphana engakuzwisisiwo yikuthi kathi thina kuhulumende siyizigqili. Xa siyizigqili phela simele sityele sibe sihlala sikwazi ukuthi lapha sisebenzela ubugqili. Ngoba akusoze kuye kudla umuntu ongasebenzanga osebenzileyo ngadla. So njalo ngiyakwazi nxa ngikhuluma so bonke abantu bayangizwa. Ngenze uhulumende uyangizwa ngoba iStudio 7 ivulwa ngabantu bonke. Singakhala ngemali umnyaka lomnyaka. Khathesi izikolo zivuliwe. Abantu bethu abafundi bayaxotshwa. Kusasa bazaba yizigqili njengathi bengafundanga. Kanti lapha siba sesikolo sizama ukuxotsha ubugqili empilweni zabo. Ngoba ubugqili badala impilo ebuhlungu kakhulu. Ozathi nxa usugqileziswa umuntu ungasoze umbuze. Uzafuthula. Ngisho ukuthi hayi sicela imali zethu. Sithiwe inhlanyelo. Inhlanyelo esiyithiwe yiphala. Sithe siqalisa ukusebenza le command, i-command yasitshela yathi u-403 plus ingangeni. Kungena inhlanyelo ezinkulu. Manje le inkulu yini? Njalo inhlanyelo lesiyiphiwa yayinafertilizer. Siyilima njani kathi imali yethu singayiphiwanga? Sicela imali yethu. Sisebenzile.
Hayi siyabulisa, siyabulisa. Sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi. Lezi ndaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami. Engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlile ngomgwaqo wabantu bakithi, hawu siyacela phela hulumende akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba, nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu sekhwenza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhwenza kwakhe kusuka kuphi.
Studio 7 ngabe linjani kwezindana zonke lapha elikhona. Bonga kakhulu ukuthola izindaba ngamalanga onke ezilohlonze. Ameva wethu into eyenzakalayo le Trump ekhipha i-aid emazweni ase-Afrika hlanhla elise leZimbabwe ikakhulu nxa sikhayela ezempilakahle. Kambe shuwa kuyini khonokho? Siyamangala manje khathesi ikakhulu abantu abebandla le-SANPF. UTrump wathi ewina bazwakala bethaba bembuka kakhulu bemkhukhumeza. Kodwa thina vele besivele sikwazi ukuthi uTrump vele utribalist ngoyona ngokwayo. Pho ke manje kathesi sebe sithi sicela besiphendule Joseph Chuma ngoba yibo babesithi bona uTrump uright. Uright yini khathesi?
Salubonani, salubonani, salubonani. Abantu bezana basivulele isitimela. Basivulele isitimela abantu. Kodwa isitimela zinaphemithi zikhontrolwa ngupresident yini. Ifula igcwele kula mazi manje abantu bahamba nzima.
Ilizwe kuze libe ngcono bantu be-Studio 7 kwamele ukuthi ilizwe libe under Commonwealth. Lapho bazokwazi ukudayisa izinto zabo kahle ngokomthetho. Kona manje umuntu angava yena ngaba ngasuye imitsotsi engathi lutho engayenzini. Kodwa bona laba abalokhu bethi Viva Vision 2030 bayazi kahle ukuthi lo ozongena uzobe qaphela yonke into nje, kithi izinto zonke nje bona bengakwazi nokudla.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi ngaze ngahleka namhlanje. Sibuye bayethu ungene emsakazweni kunyathwe emthwazi protest. Ah, imhlola phela lo. Into endlekisa abadala oJoseph Chuma uzehluleke ngokukhuluma ngokuphefumula nganxa yamafutha agcwele emzimbeni. Uyasutha wena lapho khona. Abantu bayahlupheka. Ubhizi lokuprotekta kamnaka kanti u-2030 lo elikhuluma ngayo ukuthi umnaka ka-2030 licani kuyabe kuphila yini lokho kulikhedla kwenu lokhu. Anti yabe sefile lo. Vele phuma nini kule nto leyo yokufuna ukube liprotektizana uPF abantu behlupheka nini. Wena Joseph Chuma wena.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulalito kunamhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuxokozela okokubandla leZANU PF. Ngokuhlukanike izihlobo zethu sike sikhangele ezinye izihloko zezindaba abezikhokhela. Amapolisa athi aqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho. Kulabantu abakubandla leZANU-PF abathi abasekela ukuthi umongameli aqhubeke esesikhundleni, kodwa abanye bayakuyala lokhu. Siphuma lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olubalisayo umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lalelani i-laptop yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.